ephumelele, but abanye bebengatholanga information. So sizamile ukuthi information leyo ifike, and abanye bayasaba because okwenzakalayo last time ukuthi Public Service Commission yahamba and then abanye wakhitshwa ku-payroll. Ikhona kathesi ama-officers awo e-public service bakhona, so abanye bayasaba. But siyabakhuthaza ukuthi ilungelo labo ukuthi nxa kukhona ungahambi kahle kumele bathengisele.
Sithola imbiko yokuthi abantwana abaningi baxotshiwe esikolo ngenxa yokubana behluleke ukuhlawula imali yama-fees. Likubona njani lokhu lina njengababalisi?
Lokhu akuvunyelwa because abantwana babala contract lesikolo. So abazali yibo babe contract lesikolo. So ama-heads abakhuthaza ukuthi balandele umthetho. Nga umntwana engabhadalanga i-fees kumele bona basebenzise indlela yokuthi bathole imali leyi from abazali, bengakhiphi abantwana kwizikolo because abantwana balelungile ukuthi bafunde, then abazali yibo bale-contract ukuthi badinge imali leyi babhadale.
Ukukhalala umsebenzi kwenu lokho kuzaqhubeka kuze kube nini?
Njengoba ngithile izolo uthi injongo yethu thina ukuthi sikhulumisane lamanye ama-organization ukuthi sibambe ndaboni. Now sesibhalele incwadi ku-APEC Council kuthi ama-organization wonke aku-APEC Council sihlangane, singayenzi i-organization inye lainye iyenze okwayo because kathesi asosikhathi sokuthi sitshengisele kuthi yiphi esikwazi ukuyenza lokho. Kumele sibambane njengwanjirezelo. So incwadi zethu kanti sekuzinda i-chairperson we-APEC Council. But okusimangalisayo ukuthi izinta kayifuni ukuzishizisa incwadi lezi.